Lanqanje amanye amakhansi lagoqela iHarare leshitungwiza yesule izikwerede zezakhamizi ngokugcweleyo ibulawa yona yesule kuphela inhlawulo yama-rates yachiya eyamanzi isithi ayingeke yenelise ukusebenza nxa ithe yesula zonke izikwelede. Obona ngokuhanjiswa kwembiko ekhansilini unkosazana Bongiwe Ngwenya uthi kulandela isinqumo lesi iningi lezakhamizi selahlelekela ukubhadala osekuthiye ikhansili ithola imali engaphansi kwezigidi ezimbili lengxenye zamadola i-2.4 million phezu kwezigidi phose eziyisikhombisa i-6.9 million eyayivame ukuyithola. Uthi kulakho ukuthi ikhansili igcine isixwayisa izakhamizi ukuthi zibilise amanzi singakawanathi ngenxa yokuswela imali yokuthenga imithi yokuwahlanza. Lanxa kunjalo unobhala kugatsha lwezabelo umnumzana Killian Mpingo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ugatsha lolu aluzoze luthikaze ukuxotsha laba bangalandeli isinqumo lesi ngoba uhulumende uyazi akwenzayo. Umnumzana Roderick Fayayo ongumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association uthi bakhangelele ukuthi ikhansili yenze njengamanye amadolobho ngokulandela isinqumo lesi ngoba izakhamizi zalahlekelwa imali eningi emabhanga lapho kuqala ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe kungakho uhulumende nguye ozamela abhadala amakhansili ukuze enelise ukuqhubeka esebenza.
Khamizi bezokhuluma ngazo yizo ezathi kutshintshwa from izimdola kusiya ku-US dollar yizo ezaluza imali zabe eziningi emabhenki.
Isakhamuzi umnumzana Derek Dube uthi akuzwisiseki ukuthi ikhansili iyala njani ukwesula izikwelede zamanzi yona ibivele isebenzisa indlela yokuhlawulisa i-billing system engalunganga.
Umasipala sewasitshela ukuthi sewavuma kithi ukuthi i-billing system yakoBulawayo ivele uluhlupho kunjalo ngoba basebenzisa ama-estimated bills okuthi umuntu uyathola i-bill engahambelani lamanzi awasebenzisileyo.
Idolobho leHarare libikwa selesule izikwelede ezingaphezu kwezigidi ezingamakhulu amathathu i-$330 million kwathi isidungwiza yesula izigidi ezingamashumi amane i-$40 million. Isinqumo lesi sethulwa mhlaka 23 Nhlangula lugatsha lwezabelo lusebenzisa umthetho wamakhansili i-Rural District Councils Act kanye le-Urban Councils Act. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo ngingunothando Spanda.